Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 zikumabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Umkhosi lo uqalile lamhla ekuseni and siyathaba ukubana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe nabantu abemzini ama-foreigners amaningi afika avela emazweni ango-19.
Iziphathamandla zamazwe omanyano umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla.
Kadekunzi laba railways anazeyi abantu abasebenzayo abalabantwana abafundayo abantu abafuna ukubhadala amarenti abanye abalazinto zabo ngabantu abahlala bayabantu abalotileyo funeka izimali ngenyanga kodwa ke nxa kuyikuthi i-railways abaholisi so ke zasolisebenzi sina zingafela ntozingayenza fanle ukuthi zimesibilizimesimtozi ngoba usebenzelanxa ungaholi.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe yemotare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ikomiti yabaphathintambo isanda ukukhethwa ngumongameli Jacob Zuma kwele South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe yethula uhlelo lwe-Operation Tanyela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umbukiso wezokuthengiselana iZimbabwe International Trade Fair uqalisile lamuhla lapho oyemukele ilizwe leCyprus eliqalisa ukubukisa leSwitzerland eliphenduka ngemva kweminyaka engaphezu kwamachumi amabili. Unothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbukiso lo obanjwe ngaphansi kwendikimba ethi Stimulating Trade Seizing Opportunities to Accelerate Growth ulababukisayo abaningi kulanyakenye ngokune ekhulwini i-4%. Ekhuluma lentathela izindaba lamhla, umgcini sihlalo wombukiso lo umnumzana Vekthemba Nkomo uthi inani lamazwe abukisayo kanye lamankampani azelawo akhwelile esukela kumachumi amabili lasikhombisa 27 nyakenye esiya kumachumi amathathu lanye i-31 lonyaka. Uthi ngenxa yemihlangano ekhona elizweni kuhulumende babeke ilanga lokuvulwa kusemthethweni wombukiso ngolwesine elivame ukuba ngolwesihlanu okutsho ukuthi lonyaka amalanga abosomabhizimisi mabili kuphela.
Umkhosi lo uqalile lamhla ekuseni and siyathaba ukubana uqale ngendlela ejabulisayo. Okusithabisayo kakhulu ukuthi sibe nabantu abemzini ama-foreigners amaningi afika avela emazweni ango-19 okufana lokuthi last year sasilamazwe ango-18 ayekhona and njalo abantu bemzini laba amakhampani ababuye lawo lonyaka ango-31 ikanti-ke last year bekule-27. So kuyasijabulisa kakhulu ukuba namba abantu bemzini lokhu bebuya.
Umbukiso lo ubuhlele ukuthi kuza kuba lomhlangano okhangela uhlangothi lwezethekeli i-incentive to travel kodwa bagcine bevumelana ukuthi ingcweti evela eMelika umnumzana Yost de Meyer akhulumisane lamankampani la nganye nganye. Ongene umhlangano lengcitshi le umnumzana Edward Soderling uthi kuqakathekile ukuthi abantu abaza kumbukiso enje kanye lemihlangano batshelwe ngendawo ezikuleli zokwethekela ngoba yibo abalakho ukuphenduka lemuli zabo ukuzabona indawo ezitshiyeneyo elizweni. Uthi badinga ukwazi indlela ezehlukileyo zokukhuthaza izethekeli ukuza kuleli.
35% of international delegates that attend conferences in Southern Africa comes back for
amachumi amabili lanhlanu ekhulwini alabo abeza kumihlangano lokuzabukisa ezansi yezwekazi le-Africa bayaphenduka ukuze kwethekelela lemuli zabo. Abantu bayeza emihlanganweni le babone ubuhle belizwe leli okwakuqala bathi ye kumele ngiphenduke lemuli yami.
Omunye wababukisayo ovela eZansi Afrika ngunkosikazi Emily Mthunzi uthi maningi amathuba okwenza ibhizimisi kuleli awabonayo kunhlangothi ezitshiyeneyo. Uthi ukuwa kwenotho yakuleli kutsho ukuthi maningi amathuba okusebenza lapho kuvuselelwa linotho okwenza ajabulele ukukhulumisana labo somabhizimisi abanengi ukuthi bangagezana njani izandla basebenze ndawonye.
Sifumane izwe elihle kabi, you know, ilizwe eli ready etselilungele ukukwamkela ama investors, elilungele ukwamkela ama partners abazongena nawo kula ma sector asebonakele ukuthi yizona ezisemqoka, you know, for Zimbabwe. And njengoba sikhuluma sila eBulawayo, sibonile ukuthi ngempela zonke izinto abazishoyo nathi siyazibona singabavakashi.
Amazwe abukisa lonyaka akugqela iJapan ezela amankampani ambalwa, iChina, iPoland, iEthiopia kanye leIndia. iSouth Africa lanxa ikhona ayizanga namankampani amaningi njengalokhu ebesivame ukukwenza kuminyaka edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Ukusenjalo kweziphathelane lomnotho welizwe lamuhla sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kuchera ngombukiso onalo oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe lamuhla koBulawayo ukuze sizwe ukuthi ungancedisa na ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Akuphumi lutho olukhulu kakhulu. Siyabona ukuthi ibhizinisi elizenzakala e-trade fair liyabe lincane kakhulu nxa siqhathanisa leminyaka esadlula ngabo-1990 kusiya ko-1999. Abaningi bangikhona bayakwazi ukuthi kunzima ukuthi babe le bhizinisi lapha, so baye bebuya bebhadalelwa ngamankampani ukuthi bazithekele nje bebona iZimbabwe basebenzisa izimali zamankampani okwamalanga ayisikhombisa bahle bebuyele khona ngale nawo. Kodwa angiboni ukuza lethi usineke lapha eZimbabwe nxa sikhangela ama-trends aweminyaka ezadlula emibili emithathu.
Indikimba yomkhosi walonyaka ikhuluma ngohlelo lolu olwezima sethu olukahulumende.
Ungaze ikhuluma bazasitshela ukuthi uhlelo lwezima sethu lungathuthuka sibili, kodwa ngathina sibona siyabona ukuthi akula ntuthuko ezayenzakala ngoba uzabona ukuthi abantu ababuya khona phana bengela mali ukuthi baqale amabhizinisi kumbe baye behlupheka ngokuqala amabhizinisi lapha eZimbabwe. So ukuthi izimo asset isebenze sibili, kumele sibe loku le mithetho enceda abantu abanamabhizinisi abo ukuthi bakwazi ukuthi besebenze ngendlela esingathi thina yindlela engahuga amanye amabhizinisi ukuthi abuye lapha eZimbabwe. Khathesi uzabona ukuthi njengokungacaci kwemithetho abantu abalezi mali zabo baye bengafuni ukuthi abuyelanze lapha ngoba bengazi ukuthi xa bengafaka izimali namhla usasa izizawe zikhona yini kumbe ziyawe zithethwe ngokulumi.
Nabantu Makhaza, umkhosi lo we-trade fair ubalethelani kanye ledolobho lakoBulawayo?
Awula inzuzo abayithola abantu Makhaza, kodwa abantu bakoBulawayo ukuthi abalezitolo zabo kumbe labo abanamahotela namanye amabhizinisi bengenza sibili ibhizinisi ngoba bayabethengisa ukudla lokune ababekuthengisa bethengisela izethekele lezi. Kodwa ukuthi kule nzuzo enkulu engabuya ku-trade fair angiboni ikhona sibili ngoba sabona ukuthi uyabe kungenzakali into eziningi khonakali. Kodwa abalamabhizinisi abo abanjengamabhawa nabathengisa ukudla nabamahotela labana bengaba le nzuzo sibili eqinileyo.
Lo mnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukuqhamuke ukulwisana lamuhla phakathi kwamapholisa labantu abakade betshengisela besola inkokheli yamazwe angezansi kwezakazi le-Afrika okuzaqhutshwa khona umhlangano wenkokheli zamazwe akumanyano we-SADC eHarare ngesikhathi inkokheli lezi seziqalisa ukufika elizweni ukuza kulo mhlangano oqalisa kusasa.
Abantu abedlula amakhulu amabili babuthene lapho kuhlangana khona imigwaqo uJason Moyo Street lo Julius Nyerere Way befola besiya eweteleni yeMikkels Hotel lapho kuhlala khona inkokheli yeSADC bethwele amabhakane abhalwe amazwi okusola umongameli Robert Mugabe bekhokhelwa ngabasakhulayo beMDCT. Amanye amabhakane la abelotshwe ukuba SADC sifuna ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathe befika eMikkels Hotel kulapho amapholisa aqale ukubashaya bachitheka nabebaleka kodwa bachiya amabhakane abo esangweni lehotelali. Enye yenkokheli yeSADC ebisifikile iphumile yayabala amabhakane la njalo ibibukele amapholisa ebhaxabula abakade betshengisela laba. Ngemva kwesikhatshana lokhu kwenzakele, kulamapholisa abikwa njalo etshayo agijinyiswa ngelinye ixuku labakade betshengisela duzane lesigodlo se-MDCT eseHarvest House eHarare kodwa acina ebiza abanye babo baphenduka sebebaningi batshona sebegombolozele ilindawo ilanga lonke. Umongameli Edgar Lungu wele Zambia okhangelelwe ukuvula okusemthethweni ombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair walonyaka ngolwesine ngomunye wabakhokhele akade sebefikile elizweni. Inkokheli yamazwe eSADC ikhangelelwe ukuhlangana kusasa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo ophele lamhlanje. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umhlangano wabaphathi ntambo lo ubulokhe uqhubeka ngasikhathi sinye umongameli Mugabe ehlangana lomunye wakhe wakwele Zambia eState House. Enye inkokhelile ikhangelelwe ukufika lamhlanje ntambama kodwa umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa ukhangelelwe ukufika kusasa. Indingimba yalo mhlangano ojonge ukudinga indlela zokuthuthukisa ezokuthengiselana phakathi kwawo ithi Regional Strategy and Roadmap for Industrialization. Nimele Studio 7 ngise Washington DC ngingo Praxitis Jeremiah.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona ngeholo ezithi sezilesikhathi esifika phose umnyaka zingalitholi. Ngobulawayo izisebenzi zenkampani lezikhalale umsebenzi okwamaholo amabili zathi zizaqhubeka zitshengisela linkampani izilungisile izikhalazo zazo ezibalisa ukuxotshwa kweziphathamandla ezithi yizo ezingenisela inkampani emlindini ongelamkhawulo. Edolobheni leGweru lakho kubikwa izisebenzi zikhalile umsebenzi. Isikhulumeli salinkampani uMnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi kakusoqiniso ukuthi udubo lubangelwa iziphathamandla esithi ukuvalwa kwamankampani yiso isisusa sodubo lukaloliwe. Izisebenzi zeMtare ezikhalale umsebenzi bezithwele amabhakani asola inkokheli kaloliwe njalo zihlabela le ngoma ezisola iziphathamandla zalikhampani. UChris Kande Studio 7 uxoxe lomsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU esigabeni sezansi uMnumzana Ambrose Mlilo othi ngempela inkampani kaloliwe ilalo ithuba lokuthola inzuzo ingaphathwa kuhle yiziphathamandla.
Wayeliqini kalibona ukuthi ngivumelela ukuthi i-Railways ibi ikhampani lapha eZimbabwe ehloniphekayo eyaziwa njengekhampani elohlonzi ephatha kuhle izisebenzi. Kodwa okwakhathesi ke sokunanzela ukuthi i-Railways isingezinye ikhampani esingathi thina sahloniphi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ungakhayela imithetho yezisebenzi i-Labour Act iyakufikizela ukuthi kufanele ukuthi izisebenzi ngenyanga ngenyanga zithole iholo lazo. Kodwa kathesi ungananzelela labo abazibambileyo ama-authorities e-Railways lokhu bona ukuthi abasaholisi izisebenzi and phezu kwalo bengabaholisi kananzela kathi sikhuluma kanje uyarelive siyatshela ukuthi iphose sebekuma-10-11 months behind ngeholo lakho and lanxase beholo lelo holo kizwa kuthiwa abanike imali egcweleyo imali yabona inikwa half. So ngokunjalo-ke izisebenzi kunzima ukuthi zifile njani. Singakhohlwa futhi ukuthi ngakhuluma ngomumo weZimbabwe oweze-north weZimbabwe khathesi kunzima and aba-railways ananzela ukuthi abantu abasebenzayo abala abantwana abafundayo abantu abafuna ukubhadala amarenti abanye abalazinto zabo ngabantu abahlala abanye abantu abalojileyo kufuneka izimali ngenyanga ngenyanga kodwa-ke nxa kuyikuthi i-railways ayisabaholisi so-ke uzathola izisebenzi zigcina zingafela into ezingayenza phandle ukuthi zime sibili zime sumsezi ngoba usebenzelanga ungaholi.
Kungakubangelwa yini njengoba siyabona ukubana yiyo yodwa inkampani yezitimela kodwa ithwele nzima njengamakampani ancintisanayo?
Ye, kodwa ke kulokunye okufihliweyo kungale kwakho ungananzela kade simgqoqo ethile emkhulu ama roll amakhulu ukuthi wabone tizabona abakhanya abonakala sibuhamba ngefoso lohamba road uhambe ebridge road ama roll abonakala ikhanya ethile impahle dons khona bana kulapho kona rise ukanda luba bekuqonde ngathi ngayi railways yiyo encedi evuma ukuthi thayile zompahla bese thola ama roll amakhulu njalo ke ungakudingisisa futhi ama roll ngawobani ungamangali ama roll ngawobani ungathola kulabanye abantu abahlonipekayo abalezikhundla bona bezimbabwe engxenye abalezikhundla kukhulumeni ndaba senza lawo maro so ngokwenza njalo sibone ngathi thina kungaba lokungalesikhathi sabotage ngesikhiwa ukuthi because lo muntu oyenza ngabomi ukuthi i-railway zingasebenzi kuleenzela ukuthi ibhizinesi iye kula maro
umnumzana Ambrose Mlilo umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU esigabeni sezansi ye umnumzana Ambrose Sibindi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha The Connection sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo emsebenzini wezokuthengiselana okuludaba oluphethwe emhlanganweni weSADAG oqhutshwa kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izisebenzi zikahulumende zikhuthazwa ukumanyana labanye enxa kukhalazwa ngezomnotho zikhangele isimo ngalihlo linye ngoba kuyabe sokuyizo ezisenkingeni. Intathezi indaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe zingcwethi ezicubungula ezombusazwe emhlanganweni owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni wokuhlaziya ukugwenxana kwenkokheli kunkulumo ephathelene lendaba zemali zamabonus okumele zitholwe izisebenzi zikahulumende. Lezi ngcwethi zithi udaba lwamabonus ayisilo olumqoka. Inkinga kuyukuthi uhulumende kamongameli Robert Mugabe uzama ngayo yonke indlela ukujabulisa inhlanganiso ezinje nge-International Monetary Fund le-World Bank. Lezi nhlanganiso zabeka imigoqo okumele ilandelwe nguhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe anduba zinike ilizwe imali ezikwelede kutsho umnumzana Thakura Jangaja. Lokhu ngokubalisa ukwehlisa indleko kahulumende ikakhulu ekuhlawuleni iholo lezisebenzi okuyikho okubikwa kwenze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa athi uhulumende uzake ame ukupha izisebenzi imali zamabhonasi. Uhulumende ubikwa edinga ukujabulisa abamnika imali ezikwelede okwamanje ngokwenza izifiso zabo. La mazwe ngabalisa ele China lele Russia okwenza umongameli Robert Mugabe ethule umbiko ophambana lalo owethulwa ngumphathintambo wezemali uChinamasa. Inkokheli yenhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Rural Teachers Union of Zimbabwe itshelele umhlangano ukuba kumele achiye umsebenzi uChinamasa ngoba ehlulekile. Lezi kwelede zelizwe zimele zihluzisiswe ukuba zasebenza misebenzi bani esiza uzulu weZimbabwe. Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Women Network for Peace bona bathi inkinga yokuba uhulumende akasazihluphi ukulalela akucetshiswa nguZulu. Lombono usekelwe ngomunye obekulomhlangano umnumzana Pride Mkhono.
Haji lelo liqiniso sibili ngoba singakhangela kalesi uhulumende wethu nxa ebhala izimasethi akasoze eye ngale makhaya kithi etsholotsho ngale mperengo elupane ebuza abantu khona ngalo ukuthi bona babona ngani yiwapha amaprogramu uhulumende angawathatha angenza ukuthi impilo yabe ngcono esemakhaya khona ngani. Akwenzi kulokhu uhulumende. Uhulumende uzasitshela nje kuphela ukuthi hayi sesinezimasethi sizabhenefishiyeta konke sizayenza lokhu kodwa ukuthi yena umuntu ophansi ngale emakhaya uzatholani kuhlelo lelo kahulumende akuphumi kulokhu ngoba ababuzi.
Uthi umkhono okudanisayo ngohulumende weZimbabwe yikuba ayikho inkokheli uqobo elalela imbono kaZulu.
Abukhokheli wethu ufila silapha. lokho siyavumana kusibile ukukhokheli bethu kufile abasameleli abantu kathesi okunganceda abasakhulayo ukuthi kumele sibe lezifundo zokukwanisa ukusebenza kumkhonomi welizwe lethu ukuthi sifunde ukulima uhulumende liqedise izihambe ezotha project leyana yaqala kudala abantu bekwanisa ukulima imali zeva kube ngameleli ukuna kwezulu ngoba singakwanisa ukuthi siqalise ukuthi sisute thina kuningi esingakwenza sisuka khonapho so kuqakathekile ukuthi sivulele inhlelo zethu zokulima sivulele inhlelo zethu zama-industry ukuthi sithole imisebenzi kanye le-experience yokuthi sithathe njani ikhonomi.
Ingcwethi eziningi kulo mhlangano zisole inyathelo likahulumende ngokungazwakali ukuthi umi ngaphi ngodaba lweholo lezisebenzi lamabhonasi zisithi kunenge ukungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Zavumelana njalo ukuba kasikho isizathu sokulungisisa umnotho kukhangelwa izisebenzi zikahulumende kuphela kodwa kukhangelwe inhlangothi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ikomiti yabaphathintambo isanda ukukhethwa ngumongameli Jacob Zuma kwale South Africa ukuthi ihlolisise zonke imbangela zokuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe. Isiyethule uhlelo lwe-Operation Tanyela ngenhlonso yokubopha zonke izigangi eziselizweni. Iqula le-Operation Tanyela eligoqela amapholisa, amasosha labohlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni. Selibophe abaselizweni ngokungekho emthethweni abangamakhulu phose amahlanu ngeviki edluleyo kuphela. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukokhela ikomiti abaphathintambo laba umnumzana Jeff Radebe ongumphathintambo ofisini kamongameli Zuma usefunge wagomela esithi ikomiti yakhe izathanyela bonke ubugangi obuselizweni. URadebe uthi phansi kwe-Operation Tanyela amasosha lamapholisa azangena ezitaladeni lezindlini kudingwa izigangi kugoqela labaselizweni ngokungekho emthethweni.
We want to sweep our public places clean so that our people can be and feel safe. The focus of this operation.
Sifuna ukuthanyela ubugangi bonke obusemgwaqweni yethu ukuze zonke izakhamuzi ezikulelizwe sihlale zivikelekile. I-Operation Tanyela izakhangela kakhulu amacala agoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa abakwamanye amazwe abakuselizweni ngokungekho emthethweni lamabhizimisi angabhaliswanga ngokusemthethweni ukuze kubuyele njalo kube lokuthula elizweni.
Kusukela leliqula le-Operation Tanyela liqala umsebenzi ngeviki ephelileyo selingene ezitaladeni ezindlini lezitezi labobha abakwamanye amazwe abaphose bafike amakhulu amahlanu kanye lezinye izigange esijiyeneyo. Lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe ziphethe amathumbu ngezandla njengoba abaningi beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa ukuzingelwa kwabakwamanye amazwe ngamapholisa ngesikhathi besanda ukuzingelwa izalwane zakwele South Africa ngesikhathi sodlakela lwe-xenophobia sekuthiye abaningi bezibuza ukuthi kambe akekho yini otshaya inja efihla umphini. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMangoye uyasola.
Osokuvela manje sokuthiwa abachaywe sebuchaywe abantu manje sebebotshwa sokuthiwa hayi sesibuya ukukhuluma lezakhamizi kuphi kuphi izithi abantu bagcwele yebo abantu bangaphandle bagcwele vele eSouth Africa lokho angeza akufihla okumele ukuthi sikubheke ukuthi kathi beze begcwale kulama kweSouth Africa emazweni akubo yini ekhona eyenzakalayo.
UJabalala uthi sekubethusa kakhulu inkulumo yesibili esanda kwethulwa inkosi uGoodwin Zwelithini. Ngemva kokusolwa kakhulu ngenkulumo yakhe yakuqala eyokuthi abakwamanye amazwe kababuyele kubo, ngempela viki yonalo edluleyo uZwelithini utshele izakhamizi bezibuthene emhlanganweni endaweni yenondweni kwaXimba ukuthi bonke abakwamanye amazwe abafika kulezo ndawo kufanele basiwe enduneni ukuze ziyehlola ukuthi balazo yini incwadi ezibapha imvumo yokuba selizweni.
Uma induna isidulisekile ngamaphepha esifiki imthumele emaphoyiseni nasenyangweni.
UJabalala uthi inkulumo yenkosi le izadala ukuhlukuluzwa okukhulu kwabakwamanye amazwe.
Isilo sesikhulume lamazwe uzabona abantu abaningi bazoathekwa futhi bazothathwa ngenkani beboshwa abantu befakwa ezimotweni behanjiswa ezinduneni lezo abantu abaningi bazolimala abantu bazoshaywa abantu bazozanzana ngoba ma umuntu ophethe abantu kumele ubheke into ongayikhuluma eyakhayo lento engayenzi ukuthi kugcise ukuba nodlama.
iningi labe Zimbabwe abakwele South Africa bathi kusasa labo kulelizwe isibuvile bana. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Abasakhulayo bathi abakhokheli bamazwe aSADC kumele baphathe kabanzi udaba lokuswelakala kwemisebenzi kubontanga emhlanganweni wabo oqala kusasa eHarare. Baphumela amaqhinga okulungisisa lolu daba. Umhlangano lo ujonge ukuhlaziya indlela zokuthuthukisa ukusebenza kwamankampani lokusungula imisebenzi emazweni asezansi yezwekazi leAfrika. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxa lomnye wabasakhulayo njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Ngoba bekhuluma ngendaba ye-industrialization bakhangela ukuthi yona i-industrialization izabe isithone u-SADC. Ngibona njengale baneminyaka eminingi bakhangele ufika u-2063. So kumele bakhangele ukuthi imisebenzi okuzamele ibe khona ngesikhatshana esizayo imisebenzi enjani. Okwesibili abangakwenza ukuthi babe lemithetho ekhuthaza amankampani ukuthi aqhathe abantu singathi abasakhulayo emsebenzini yawo. Kumbe njalo bengenza imithetho njalo ekhuthaza ukuthi abasakhulayo baqale amankampani abo babanike izimali ezokuthi amankampani wona lawa azaqala abe ngamankampani azakhula angene kubanga leli industrialization abakhuluma ngalo. Ngoba khathesi ngibona njengani bakhangele ama-business amankulu asekhulile kudala.
Nxa sikhangela udaba lokuphathisa abasakhulayo laba ngemali zokusungula amabhizimusi kungenziwa njani kahle kahle, ngoba sesike sabona esikhathini esiningi abasakhulayo bephathiswa ngezimali kodwa bebuye behluleke ukuzibhadala lezo zimali.
Uvame ukwenzakala ukuthi abasakhulayo abaphathiswa ngezimali ngabasakhulayo ababe bevela kuma-political parties ayabe ebusa isikhathi uhulumende esithi yena uzanika imali. So uzakhangela lapha ukuthi i-fund eyalapha eZimbabwe kulaba youth abaningi aweza no-PF azuza izimali khathesi abasakwanisa ukuthi bazibhadale. So kumele kube le ndlela sibili eyokuthi nxa kuyikuthi inkampani izabuya engxenye abasakhulayo laba asabanika imali, sesibanika ama-inputs abawafunayo, sesiba ngendlela futhi eyokuthi bona bazuza ibhizinis elokuthi babhadale izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi ecobongula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
This is I am the fish of one wine.
ugqiba uhlelo kwesikhangele bezikhokhela umbukiso wokuthengiselana owezetitf uqalisile lamhla kobulawayo. Izisebenzi zenkampani kaloliwe eMtare ezedlula ikhulu lamhla zitshengisele zikhonona kudaba lokholo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.